Lam le lan tuan tui,
lam le,
lam le lan tuan tui,
lam le,
lam le lam shui shui,
lam le lan nam pawa fu bimbula.
Kweze mapandleni lamhlanje abafuya inkukhu enyakatho yeKwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkukhu zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Walpeti ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezezikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola urhulumente besithi ukhanya engazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni nemfundiso kanye lemithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu layo esuke ibe khona. So kwesisikhathi wena udoze omunye engadozi kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulawa leziyani ezidozwe, ngoba abanye bathi ezidozwe ziyafa. Ezidozwe lazibe sezisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Ilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi eNandeni Mnumzana Dennis Moyo othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu ukuthi bebona abantu laba bazahamba bethontisela inkukhu. Uthi lananzelela umuntu abamnika lowo muntu uthi ayithontisele inkukhu, yena uvele kafuna ukuthi athontisele zona zakhe. Njalo lama measurements lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just okay drop, uthola ukuthi umuntu lwana uphelele at least kumbe ngithi emizini embili kuphela. Le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Bese kusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu sezinjani, sezisifa inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe urhulumente uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola uhulumende ubhizi ugijima onikana labantu inkukhu, onika labantu abangela zivaya amabroyila ngingafika kuindawo lesi emzingwane esikithi, ngathola bebhizani bephiwa ama-150 amabroyila. Kodwa uthola lo muntu wakhonakala zivaya, uthi ngabe uhulumende nguhulumende ozisayo, aqale anike abantu izivaya. Siyagwanisa ukuthi angasinika izivaya bese sisenelisa ukuzifiyela inkukhu zethu ezemakhaya, ngoba vele izo inkukhu ezinjani ezile production. Le mithi yenkukhu vela siyitholi sibili, siyitholi sibili kuhulumende. Uthi uya ema-famous lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibone eGwanda North njalo engutshalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi ukuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuthi sibe lama-700 ngenyanga eyodwa. Sesafunda lapho kungathengiselwa khona izinkukhu zethu, sile marketing department lethu njenge-Green Pastures. Siyathengisa eGwanda, sithengisela kibo-Coolant, kibo-Afghan butchery lamanye ama-restaurant akhona phana eGwanda.
Unkala uthi bangamathumi amabili kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezi muli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama-school fees kawasahluphi kuma-members ethu, amabhuku, ama-exercise book bayathenga, ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esisuka khona bebencediseka kakhulu abazali sibili, ngoba eyokuthi bathengele abantwana impuphu ibitholakala ngalolu hlelo lokufuya ama-broiler.
Inhlanganiso ezimele e-Hand in Hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi uNami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-Hand in Hand uthi baqhubela umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwane phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye labo bonke abaphathelane nokuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqinini.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni iyehlule. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga
Albert.